So we see card descend about VOA in the belly.
Linga alifuga njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 27 tulikazi 2020 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje iziphathamandla zikamanisipala wakobulawayo seziveze ukuba kulamalokithi amane ayiwo alenani eliphezulu elabantu abalegcikwane le-coronavirus.
Asisakwazi ukuthi amagazi lawa ngaweqiniso kumbe ngamanga, kodwa lokhu akutho ukuthi sithi abantu bengazilandeleli impila kahle yabo, kodwa amafigazi lawa ayimangedwa angiwakholelwa sithi ngaweqiniso ngoba igovernment yethu ihlezi vele ingazibheli izinto zesinto esikhathini ezinye.
Ilanga eliqoqwa umbhikitsha phezu kwenkohlakalo etheswa iziphathamandla zikahulumende lokuthi ibandla lezanu-PF lisuke embusweni selizafika. Kuzahamba njani ngalelo langa?
Umhlaka 31 engingakutsho ukuthi kulilanga eliyimbuzi kakhulu ebantwini ngoba laba ababeyi bahlanganisa le ntanga lekimemezela nalo-ke ngifele ukuthi kufuze kubhikishwe mhlaka 31 banikeze ihulumende le yothuku ihulumende engasabiyo ukutshala ukubulala abantu isikhathi eside.
Sile mbiko yenu balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iziphathamandla zikamanisipala wakobulawayo seziveze ukuba kulamalokithi amane ayiwo alenani eliphezulu elabantu abalegcikwane le-coronavirus. Amalokithi la ngathi iCowdrey Park, Magwegwe West, Nkulumane lemganwini. Kodwa akuvezwanga ukuba amalokithi la alabantu abangaki abalegcikwane leli. Lokhu kuza ngesikhathi ugatsha lwezempilakahle lusithi inani labantu asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni jikelele sebeyinkulungwane ezimbili lengxenye 2512 labulala abangamachumi amathathu lane 34. Idolobho lakobulawayo liyakhokhela kwasebebhubhile bebulawa umkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo unkosazana Tendai Luba Masocha oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC Alliance ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sigazi siyawananzelela sili ukuthi ayaqansa umkhuhlane njalo siyavuma ukuthi ukhona njalo abantu sebehloko sibakhuthaza ukuthi bahlale bezivikele ngendlela zonke abangenelisa ngazo. Kodwa okusuka kusimangalise njalo kusidide ukuthi kuthe abantu beqalisa ingane bayakhonana kakhulu ngi-corruption ikakhulukazi yona leyi ekunyamalala kwezinto ezadonethwa ngamanye amazwe ukuthi kuncedisa abantu be-COVID. Amafigazi angikhona lawo aqalisa ukuqansa. Asisakwazi ukuthi amafigazi lawa ngaweqiniso kumbe ngamanga, kodwa lokhu akutho ukuthi sithi abantu bengazilandeleli impila kahle yabo, kodwa amafigazi lawa ayimangedwa angiwakholelwa sithi ngaweqiniso ngoba igovernment yethu ihlezi vele ingazibheli izinto zesinto esikhathini ezinye. Sisangathembi ukuthi amafigazi lawa mhlawumbe ayafanana nawezeki ama-election kumbe kosokusenzakala ngakhesi. Asisakwazi ngoba bathembakalanga.
Siyabona ukuthi abantu bayaminyana bayaphithizela nxa besetown esinye isikhathi bedinga la mabhasi ukuthi baye ezindlini. Manje khonoku kubona njani ukuthi akusoze na ukumemethekise kakhulu igcikwane leni?
I-government naleyi eyiyo khona kathesi le eyiyovele isinyondezela esihlukumezelayo. Okokuqala kwakhona mnye wethu izibhedlela kulamadokotela kulamanini kubulala abantu nge-COVID lokhu. Okwesibili mnye wethu kungahamba ivili emakhombi kuloko abakwenzayo kuzama ukubopha abantu ukuthi uthini kunqatela ko-curfew. Mina ngibona ngani vele akuncedi abantu bahlezi beminyene sonke isikhathi. Mina ngithatha ikhombi zokuzinikeza ethawni vele ngihambanini basiminyene lokhana ukuthi vele ende bayazi lama-sanitizer lawo kumbe abakhona ma-EVA yodwa akusela sanitizer kuzubukho lokhana ababekutsho ukuthi izubukho izabipreyo abantu bengena akunato enja. that. There's absolutely nothing like that. You want to know what the government is? The issue is among the people and
among the people. Kuyini okumele kwenziwe ukuze udubo lolulungani luyeketheka ikakhulu ekuhambeni lapha i-public transport.
Mina ngithi nxa ngikukhangele kuyafana abavulele ama-public transport abavezele bechuze imijova yonke kungabi umuzi ubukho yedwa egovernment. Umuntu onkenele kuthwala umuntu kathwala umuntu ngoba kuvele kuyafanana. Abantu bayadubeka bahlukuluzwa ngabizi kathathu. Uthola ukuthi abantu babe congested bese besuke ezindlini ebusuku behlangana lezingozi zokubanja inkunzi. Izimoto abantu baphakile ezindlini abangakwasianceda abantu abathwalelela sezindlini zabo. Kodwa igovernment liyefaka imithetho engakwenzakaliyo engancedi labantu abayibuza.
Unkosazana Tendai Luba Masocha isakhamuzi sakobulawayo njalo eyisiphathamandla sebandla le-MTC Alliance. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Eliqoqwa umbhikitsha phezu kwenkohlakalo etheswa iziphathamandla zikahulumende lokuthi ibandla leZANU-PF lisuke embusweni selizafika. Ngapha emazweni aphetsheya lakho izizalwane zeZimbabwe ziyaqoqa ukubhikitsha lokhu kuzigodlo zabameli beZimbabwe emazweni achiyeneyo. Kodwa kulembono ehlukileyo ukuthi abantu bazaphuma yini ngobunengi ngoba abanye bathi lokhu ikucitha nje isikhathi. Kuthi abanye bathi kukhanya sokungenele isandla sexuku lebandla leZANU-PF elaziwa ngokuthi yi-G40 kulolu daba. Abanye njalo ngabathi igcikwane le-coronavirus yilo elizenza ukuthi abantu bengayi ngobunengi kuyatshengisela. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzacangulube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umhlaba 31 engingakutsho ukuthi sulilanga eliyingozi kakhulu ebantwini ngoba laba abasebenzi bahlanganisa lelilanga lelimemezela ngalo-ke ngifeli ukuthi kufuze kuphishwe umhlaba 31 banikeze ihulumende le yothuku ihulumende engasabiyo ukutshala ukubulala abantu isikhathi eside yalungisela kakhulu kuthi kungaba yingozi ukuthi labantu sebengabalimaza abaduke babula. Into engiyibonayo nje engingayitsho nje ebantwini ukuthi okusizwa nje ihulumende leyo ukuthenga isikhathi sebephila nje esikhathini sokuboleka babolekile nje isikhathi into leyi izazidubukela abantu nje nxa bengayi kungenzeka bangazihluphi ngokuthi bathi baphikisana bangene kokula ngoba abantu laba into ekhona bayesaba ukuthi baphina mbuso mina ngabalimaza even lokubulala bangabulala bezama ukuthusa abantu bayesaba into enkulu abantu abanganazeleki ukuthi impi enkulu phakathi kweZANU-PF into enkulu abantu ukuthi bayesaba ukuthi njengomongameli yazi ukuthi nxa lo mbhikisho ungaqala yiwumbhikisho ongamkhupha ngoba abanye bakhe abangathabanga bangasebenzisa khona lokhu ukuthi bapikishe bamkhiphe ngoba into abantu abakuze bayinanzelele ukuthi umbuso lo vele sukuyela khona kuqala ku-2017 okunje sikhathi okukhitshwa umgaba ukuthi abantu abaphakayo abantu abanikazi bezano amasosha njengoba ngatho amasosha kawasamfuni ngathi amasosha gqoma amancane ngisho abakhulu bakhona babona ukuthi or sebangcolisele ibizo leZANU-PF ngendlela enhle ezenzakale ngayo. So nakathikesi abantu bazalimaza nakathikesi lena lo mbhikisho khona thina amasosha agqoka ZANU-PF mascot nasinohambe isystem. So into ekhona abantu abalimuka ukuthi into leyi ilabanikazi i-demonstration yaleyi isiyayijekile ikungananzika nto baningi bayifuna i-demonstration kodwa kabafuni ukuthi bathi ZANU-PF mascot ngoba bayakwazi ukuthi kule G40 futhi iphendike izoqhubeka ngeZANU-PF.
Ukuthi kuzaze kudubuke nini njengokutsho
kwakho? Lokhu kuyaduka khonapho. Into kuzuze ube yazi ukuthi kathenga izigama seziziningi engingakusho ukuthi izigama seziziningi even ukulibhakede lamanje elibhoke izikhala eziningi ukuthi awungeke wafika ungeke wasuka emfuleni efike endlini lokhu kulamanje. So into leyi bona kodwa izaduka bona bodwa bona bodwa even from army or police izaduka yona yodwa khona ngale kusukele khona ngale kinoba ukubhandisha inyoka sibhandishwe kaningi inyoka le isizolaka olukhulu kakhulu aphela umagoni yabulala.
Umnumzana Josephat Mzacangulube ngolwela ilungelo likaZulu. ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, ukubotshwa kukamnumzana Jacob Ngarivume obikwa nguye obeqoqa umbhikisho wangolwesihlanu ngokunye okuzabangela ukuthi abanye besabe ukungena ezidaladeni. UNgarivume ubotshwe ngeviki edluleyo kunye lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono besetheswa icala lokutshotshozela umvukela. Kodwa lokhu kusolwe ngamazwe angentshonalanga amaningi. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ikhona ukukhulumisana ngezindaba akusende eyalisha. Kodwa into ekhona le ibona ikhadile ngesibizo lezi bathi ikhandi ngikhuluma lapha ezimbabwe kuni bebona sokungenile futhi babona abantu bebanjwa ngumkhuhlane we-COVID-19 obhurule besifazi abanye sebelahlekelwe izimpilo zabo. So ngakho nokunqa ukhangela kona kwami ngibona ngathi ukuthi siyibizwe ngokuthi akusizinto zabantu ukufaka engozini ephindiselweni abantu abakabene ikhangela lo mkhuhlane uqala ngoba lo mkhuhlane mkhulu sibona ukugcina lami sibona ko UK ngo Italy Spain ku America kodwa akubona ngibele buzi kulama health facts ukuthi angani angcunyana njalo ahlange pho ke thina abantu lapha ethi ngalolu thika ukwanisa na
ye kodwa sizwa abanye abaqoqa ukutshengisela lokhu besithi bona bazayenza lokho okuthiwa yi-social distancing begqoka ama-mask njalo bengahambi bebuthene ndawonye. Ukubona njani lo?
Mina bengakwani ukuthi beza kona kwana angithi umsebenzi leyo umsebenzi ezindaba yangivuma ukuthi nesile. Nxa ukuthi bakwani umsebenzi konokho okuthoyo ngemhlawumbe akunanto esingayo ezikhathele khona kusho umqabele kokwana kodwa njengoba ngithile mina impilo ibangiqakathekile udlia. Kade ngikhuluma lapha ngisebenzise emunye futhi ibhururu othile ngomkhuhlane onalowo futhi. So into yakona le isuka yesabiso ngempela sibi asonto okudlala ngayo le.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo awalamhlanje. Iphephandaba leHerald lithi amapholisa asezaqinisa imigoqo yokuvimba uZulu ukuthi angene enzikini yamadolobho amakhulu. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi incwadi ezizavumela abantu ukuthi badlule kuma-roadblocks kuzamele zibe lemininingwane ejulileyo njalo kube lesandla kumbe isignature yomphathi wenkampani lapho umuntu ayabe esithi usebenza khona. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulabafundisi ababili ababotshwe edolobheni leGwanda besetheswa icala lokwephula imithetho yokwenqabela igcikwane le-coronavirus. Phansi kwemithetho le kumele abantu bengedluli amachumi amahlanu 50 njalo kumele kube lemithi yokuhlamba izandla lomtshina wokuhlola isikhudumezo somzimba i-thermometer. Iphephandaba le-Daily News lithi kulequku labantu abalichumilane kade behlome ngemibhobho abangene ngamandla esibhedlela se-trauma center eHarare batshaya odokotela labongi cede bahluthuna incingo zama-cellphone lama-laptop babaleka. Konke lokhu kubanjwe kumfanekiso kamabonakude oqophe okwenzakala esibhedlela lesi. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Ngiyanibingelela basikazi Studio 7 sibonga kakhulu umsakazo ukuzwa izindaba mina ngila South Africa. Nazo nento thina singayitholi kahle sifuna ukuthi sichasiselwe kahle. Masimamela uhlelo noma kulabo abantu ababekhuluma mayelana nabantu ababuya eSouth Africa. Bethi bona ibona babuya lo mkhuhlane. Azikasimangaza ukuthi ngempela baneshow babebetestiwe labo bantu bonke laba ababethwa babalekile kuma-quarantine. Babalekile yini, babetestiwe yini, batholakala ukuthi ngempela yibo labantu banegciwane bavalele endaweni yabe ubodwa na. Ngoba leli gciwane abantu bengabe besola abantu abavele eSouth Africa. Akusiyibo abantu abavele eSouth Africa ababamemethisa igciwane eZimbabwe. Nisho ukuthi umhlaba wonke lo jikelele abantu benawo kumkhuhlane lo ubhukile kanje. Abantu abeZimbabwe bamemethisa umkhuhlane lo wonke indawo. Why abantu beZimbabwe bengabambani ngabantu bakubo? Bebonisane ngendlela, ungabe bashola bebakhumba ngemini bethi yibona abaletha umkhuhlane. Uma ungasibonisha ukuthi iZimbabwe bengeke itholele umkhuhlane, njengoba kuthiwa umkhuhlane osemoyeni, bengeke yini iZimbabwe ithole umkhuhlane na? Plus abantu bamele beblenywe ngumkhuhlane uma singabe silandela. Abantu laba lapha kwaqhamuka khona umkhuhlane eChina. Yiko lapho kumele abantu besole khona. Thina siyizakhamuzi singabe sikhumbana ngomunye. Ingani thina manje abantu abavele eSouth Africa thina esinomkhuhlane. Umuntu obonakale eSouth Africa uyo nomkhuhlane.
Ngiyabingelela kuma Studio 7 linjani lonke khona ngapho. Ye, lami ngicela ukuba ngifake umbono wami. Ngidinga ngifuna ukubuyela khona phana ku 1980 thola independence. Ukuthi kadingaphi zaphu eyiyo yadinga elomkhokheli wadinga independence isukumele phezulu ifake inkulumo yayo ku-Britain u-Britain imfake phambili ibe ngiyo yokhokhela lokhu izinkulumo zonezi ubana sicela independence eyifuna unkomo ayisinikanga ngoba yayicina sizikhethela yona uhulumende wayifunayo ihulumende engayisiyo elungileyo unkomo kazange afune uhulumende yokubulala abantu kafunanga ihulumende edilize ama-business kafunanga ihulumende edilize amafama amhlophe wakhuluma wathinana khona umuntu ngumuntu echasisa ukuthi ungakhethelelo loba lishona loba lindebele loba likhiwa wazothi lend to the people wayesithi umhlaba ebantwini bonke kungakhetheleki ukuthi ngonjani kusikelwane okwanisa ukulima elime what is think big kumele sicabange kabanzi ukubana size sibone ukuthi nana khona okungasincedisa ikuphi cela izaphu ayichumayele ilizwi lika Joshua Nkomo lidunyiswe kubo bonke besondele ebantwini sengathi uNkulunkulu onika ukubekezela lokuthule nkuthazo engalipha umoya okumanyana phakathi kwenu lapho lilandela imilayo kaJoshua Nkomo ukuze uthi nganhliziyo yonke langomlomo munye lidumise izaphu ngoba ikhulumende khona yakhethwa ma-great teacher ayikhethanga ngabantu. Ngiyabonga kuma Studio 7 lani lonke bantu ngicela ukubana ngizwe ukuthi ungahlabezulu uthini yimi uginyithole umpofu
Yes, salibonani bantu beStudio 7. Ngiyalibingelela mina ngudle yakhe. Kuma ngikhona apha eZimbabwe. Ngiyabezwa abantu bathi bafuna ukutshengisela mhla ka 31. Leyo ikudlala ngempilo yabantu ngoba iCovid-19 iyabulala kayinqeke. Laba bafowethu abasijojozela basemazweni bathi ye mina ngakho uyehluleka ukuthi bona bahambile umntana kule uniform yala zicathulo. Kati vele ungakwanisa ukukwenza ngasonke isikhathi. Othi umnankagwa kaphume, umnankagwa uyaphuma ngo-2023, isikhathi sakhe sesiphelile, mali ngasamfuni. Okwakhathesi lichitha isikhathi madoda, buyani sisebenzeni sonke. Abanye libalekele ukuganga ekhaya lokusela, selisiyajojozela likhatshana, lisenzela ukuthi kufe thina. Lina lokho liphila, lisale libe liqhubeka ngokuganga kwenu. Lenzela ukuthi abantu balibathume bafe, selibuya lina selikontinua ukuganga laba bantu sebehlanani lengqondo. Phandani lokho elikuphanda. That is your panda when I bang in the less pillar.
Salibonan, Salibonan Studio 7. Yeah, Okuruma, Mate Menkai. So, Benitigan, Abe, Zimbabwe, Unke, Siabona, Getina, Napa, Mobaba, Ning, Avantaba, Kulega, Yung, Ape, Zimbabwe. I guess you could again, you could again, Kushan. njani kungakhethelekile ukuthi umuntu ukhule kaliphi ibandla laye okuleliya lakulokulwa kuleliya kabona ukuthi uyeme emthandazweni ekhuleka sikhulekele umkhuhlane i-corona phela ngoba izinto zonke lezi zalotshwa ukubana nxa abantu sebephakathi kokona unkulunkulu ukhona kulethayo khathesi ungakhanyela ilizwi lenkosi thine sikhulekayo selisiba lilutshwana abantu sebebhize enkanukweni zomhlaba kungaya lapho kugidwa khona amakatali kufica kungalandawo uye emabhoreni kakulandawo ubusukhangela ke ngapha elizwini lilutshwana ilizwi abantu abaliphetheyo kanti labo laba abaliphetheyo futhi sekulabafundisi abahamba bethathela abantu izinto zabo khonokhuyani unkulunkulu kakuthandi sekulabafundisi futhi abakhuphisa iminikelo emkhulu kakhulu ebayangeni abantu bethole ukuyanga kodwa umfundisi uyakhuphisa inkalakatha zezinto khonapho zinyamalayo lezo zinto kazibonakali ukuthi ziyanga yena sezabonakala ngokuba yisikhulu isisu sesila intamo siyi-round senguyodlayo hatshi bo hatshi bo unkulunkulu yikho elethe izinto ezikanje lokuthi sikhuleke futhi yikho evimba asilamandla okukhuleka ngoba thina vele sibhizi ngokudla ngiyabona
Sanibonani maZimbabwe mahla. Hayi mina hayi. Into engihluphayo kakhulu ehlupha umoya lenhliziyo yami. Izanu PF umnangakwa te uhulumende wakhe. Hayi phakathi kwe-COVID-19 le uhulumende weZanu PF usibonisa ubunzi. Mina ngokwami umbonisa ubunzima. And then thwele nzima sure. Vele akulanto engiyicabangayo. Ngaphandle kokuthi ngizibuze ukuthi kuzaze ukuthini nxa kutheni. Cause hayi vele angiboni kuhle la. They are taking advantage of everything during this COVID-19, Belokwe City COVID-19. Na iyo vele problem yamangila ma problem aningukuthi ngathi iproblem liyana la iproblem ekhona umnangako and his government kuphela
bonani sanibonani abantu bakithile njani ngezindawo hayi mina ngilokumangala lokudana okukhulu kakhulu ukuthi izanu PF izoyalela embusweni kuze kube nini ngale ndlela unyawo lolu ohamba ngalo lolu hayi bantu bakithi okunye mani yazi ezimbabwe abantu bathole izimo kambe okungasamelanga ukuthi kona kukhulunywe into nampa ababalisi bayalokufakela imali namanje ama-doctors ayalokufakela imali namanje ama-nurse ayalokufakela imali kodwa babhizi bantshontshana lezi mali nsuku zonke bona akula muntu obabophayo kanti zona iziphathamandla zezanu PF waye zingabotshwa kube le jele elezanu PF bonke kula muntu right phelapha konke ngamasela wonke kula muntu ngelacala kula muntu ongabulalanga muntu waye bengabotshwa bona kodwa into encane ukucabangela umuntu ukuthiwa ujojozela udlakela sekumele avalelwe kodwa uyabona ukuthi umbuso lovela ukukhathana lokulungisa ilizwe lezimbabwe ngeke lilunge ngeke laba right ehlobo kusasele bantu bezanu PF labo kukha manje kuvalelwa abantu ezindlini abantu abalagudla abantu impuphu bazayithola kuphi abantu phela kabatshontshi njengamnanga obatshontshela izimali angithi abantu vele batshontshela izimali abantwana ezimbabwe bonke ngabayanga ngenxa kamnankakwa abazama ukutshela umnankakwa lowo angene esikolo ayefundele ukuphatha abantu ilizwe kanti laprezidenti leliya ukukhathala lokuba uprezidenti isseyila leli
salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhulumayo ngugift sonduku umfokandlovu laphana eplumpton endaweni yakogamba basakazi yazi bengifuna ukuthi ngike ngitshele abalandeli bezanu enye into abangakaze beyitshelwe ngumuntu ngibazame nje ngibaphe enye information abangayaziyo bakwazi nje ukuthi ukulandela izanu PF ufana lo mfazi lwana othanda i-abusive boyfriend i-boyfriend liyana ebuya imzalise isuke lapha imdamba imchiye esale sokola lo mtwana iminyaka leminyaka iyobuya futhi after 5 years ibuya imncengancenga ithi hayi uyabona manje uma ungangiphi ithuba siphinde sibuyelelane unyenzele enye ingane ngiza kuphatha kahle ngiyikhuli ngiyinakekele ingane umfazi lo wayevuma imithisa imchiye futhi ibuya after 5 years iyona lento eyenziwa izanu ngoba iyabuya every time ibathembisa ukuthi hayi manje sizalenzela lokhu lalokhu ibaphi izimali okwaleso sikhathi kuphela ibancenga ngamaswidi bona abantu labo beqhubeke beshaya abantu behlukumeza abantu isuke lapho iyabadampa ibancenga kuphela ngenxa ngama-election ukuthi behambe ibancenga ngomumbo lani from there iyabadampa yeziye buya futhi after 5 years isizobancengancenga ithi hayi manje imali ngasivotela sizayenza lokhu lalokhu kodwa i-40 years yonke ingakazi bayenzele lutho so abalandeli bezanu nje kufana lalo umfazi nalola othandana leli abusive boyfriend so nzama ukuthi abantu bezanu PF ababe wise bevotele amanye amaqembu nothi izanu PF ngiyabonga ngokuhlala zethembisa
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwelemelika ngamafitshane. Igcikwane le-coronavirus lokhu limemetheka ngamandla ngapha kwelemelika. Sokulabantu abedlula izigidi ezine, 4.2 million, asebetholakale belegcikwane leli kwabhubha abafika phose inkulungwane ezilikhulu lengxenye, 146,927. Idolobho le-Texas ngelinye lamadolobho alenani eliphezulu kakhulu elabantu abalegcikwane leli. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leli umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe ukuthi kuhamba njani.
Hayi, nxa ngisithi ngiyakhangela lapha baba mbona ngathi umkhuhlane lo owegcikwane leli le-COVID lapha e-Texas ayi usukhwele kakhulu sibi. Kusho ukuthi ngezindlela kufana lokuthi sesingathi siyavuna lokho esakuhlanyelayo. Ngoba ngiyakhumbula si ungibuza umbuzo ofanayo inyanga ezimbili ezintathu ezedlule. Ngikutshela ngithi mina hayi lapha eTexas thina asivalanga lutho. Kungathi kuvaliwe, kungathi kakuvalwanga. Ufalana lo muntu ovalile ihlwe lodwa kuthiwe valana amehlo navale lodwa elisale likhangele. Lokuvulwa kwakhona imisebenzi yakhona kwavulwa futhi masinya masinya khonapho ugovernor wakhona kazanga vele avale lutho. Abantu yibo abajojobalayo nje bethuswa zinyuzi bethuswa yilokhu bahlale ezindlini okwamavikanyana wona lawo. Babe bephuma futhi. Kodwa ke eqinisweni kwakulokhu kuhanjwa nje izimota ziphithizela business as usual. Ngaleziyani nsuku kuthiwa eTexas akulalutho. La ma-district la amancane ngaphandle ngapha akulalutho. Baphonga ukukhuluma nje ngokuyiflu nje lakho kuzadlula. Manje sekungathi sesivuna khonokho ngoba ukuphithizela khonokuyala. Yeko zokusenza ukuthi abantu bagule kathesi. Usa-celebrate ama-holidays wonke la ekhona ngaphambili. Labor Day, Independence Day, hlangana kwadliwa. Phela thina singama-cowboys. Yeko ke, ayi mina mbona ngathi sibili, uphezulu sibili kakhulu ukuthi sekusesabeka. Ngoba lathi sinje silabantu esibaziyo. Abagulayo. So engakutsho ukuthi umkhuhlane eTexas kuyistate esiphezulu sibili kakhulu emkhuhlane.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala edolobheni leTexas ubekhuluma ecingweni ekhonale eTexas.
Serious.
Akagqibi uhlelo lwalamhlanje uthi sikhangele ezinye zenhloko zendaba zalamhlanje. Iziphathamandla zikamunicipala wakobulawayo seziveze ukuba kulamalokitshi amane ayiwo alenani eliphezulu elabantu abalegcikwane le-coronavirus. Ilanga eliqoqwa umbhikitsha phezu kwenkohlakalo etheswa iziphathamandla zikahulumende lokuthi ibandla leZANU-PF lisuke embusweni selizafika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.